umntana wakho nalo conference uza khuluma ngoku zezibhayi akulamtenta ezakhulunywa bazathethisa umntana bathethisa iamerika bathethisa obanibani bazidizise ngalokho abakwenzabo 16 bathule ngalokho asebekwenzile kuso sonke nesi sikhathi sokubulela abantu bezimbabwe wabulala izikolo kwabulala izibhedlela zemigwaqo.
Kodwa siyananzelela ukuthi ibandla lezanu PF lalo lizithi libandla njalo lilosekelo.
Ye ngicabanga ukuthi lokusekelo lukhona okwezanu PF njengokuthi laloliyibandla MDC lamanye akhona lapha kodwa kalibasekele kungenza kawine i-election ukuthi babe umbuso ngako ngaba lokusekela ukhululekileyo okungadawa umuntu okungithishwa muntu ibandla lezanu PF ngeke liluye lelo khetho ezimbabwe kangibona ukuthi lokho kungenzeka kodwa lizaba nevoti ngeke lithole zero lizaba namasisi lizaba nabo abantu abalisapotayo ezimtekile kudingakala ukuthi kutshintshe izinto uvote ngabe nendlela ekhululekileyo ukuze abantu bezimbabwe baphakele wabamthandayo.
Sizwa njalo kulo budlwangudlwangu lapho kukhankaselwa ukhetho lolu oluzayo.
Lokho kuqhubeka kusetshenziselwa abantu lokho kunokuxokozela lapha lakaphana kusetshenziswa ukudla kusetshenziswa isikalelo sokwasifakisa ukuntu kulini sokubulele kukhona lokuyanele sikwazi vele ukwehliselwa abantu ukuthengwa kwabantu ukutshawa kwabantu sikhuluma nje kathesi kule ndlela abantu ngabe abe-CSU bathathele amakhompyutha bathathele imitshina yabo bevotela izinto ezingaqedanga kuyethuswa amajenalisti kwethuswa wonke umuntu ukuthi bangakhulumi lokho okwenzakalayo ukuze laba abasemakhaya laba abanye abatholakala emagumbini abanezimbabwe bavotele iqembu abangazikhandiyo ngoba besesaba yikho okuqhubekayo kathesi.
Sesikhangela ukhetho oluzayo sikhangela ukuthi ibandla le-MDC beliziphethe njani lelezanu PF beliziphethe njani libona kusenzakalani ukhetho.
Ukhetho luzaba ingabe uzaba ngolungo olukhululekileyo hhayi ngithandele mina ukuthi labo abaphikisana le-ZANU PF banqobe ukhetho. Isizathu sikuthi abantu bezimbabwe sebekwazi ukwenza i-ZANU PF eminyakeni engu-32 edlulileyo kabona ukuthi ungakhangela omunye ngokuthi ukhansila we-MDC oyedwa kantinike lokukhangela upresident obuzayo angiwufanele nje upresident wephathi ngokuthi wenze lokhu lalokhana izinto ezincane ezingakhangelekile kodwa uyamkhangela ngokuthi ebusa ubesenzayo.